Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuganjani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kuMbimbitho 2018 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
asavumelekile sasiyothi sithe amapaloni amarashiyela nabenkukhu lezi ifesi ye-rainbow sivalile okwamanje, akuna muntu ovumelekile ukuthi angene uthenge inyama.
Uhulumende sexwayise abantu ukuthi bekele ukuthenga inyama kwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane osubulele abantu abangamakhulu phose amabili.
Amandla lawo abantu esishoneni singababuza abalahlupho lokuthi babhotele umndebeni, batshelwa yibo bonabo abantu babebebukhali befuna ipower kuphela bengakhulumi iqiniso. Umuntu kazana akakudinge lokho esishoneni.
Kuvamile ukuzwa abanye besithi inkomo ingazala umuntu nxa kungaba lo mongameli wesintwini eZimbabwe. Kodwa icele leMDC elisekela uMakhube lithi kalivumelani lalumbono. Izizalwane zeZimbabwe ezikwele Bhilitane zisola uhulumende wakulelo lizwe zisithi akaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Nanku esefakwe ekwapeni ngokulumende kamnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uZulu ukuthi engangeni elizweni lenyama evela kule South Africa lapho okuqhamuke khona umkhuhlane we-listeriosis wona osubulela abantu abangamakhulu phose amabili kusukela ngozibandlela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umkhuhlane lo utholakala enyameni ezifana lepoloni kanye lama-sausage. Ngakho lolu gatsha luthi abantu kumele bake bame kancane ukuthenga inyama kwele South Africa. Isitolo eziningi kulelo lizwe sezilahlile inyama ebeziyithengisa. Impawu zokuhlaselwa yilomkhuhlane zigoqela ukuchisa komzimba, ukuhuta kanye lokuchaywa likhanda. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Macatha Ndlovu, yena othi sebehlalela evalweni.
Abakhala abantu lana sekunomkhuhlane osungani ungaqeda abantu, ngoba abantu wathi estimated 108 abantu sekule mkhuhlane lo wenkukhu le i-rainbow chicken. So lana asavumelekile South Africa ukuthi sidle amapaloni amarashiyela nazinkukhu lezi. Ifesi ye-rainbow sivalile okwamanje, akuna muntu ovumelekile ukuthi angene athenge inyama. Amashopu amaningi batsheliwe ukuthi bakline ama-fridge yabo nama-domestos bangathengisi ukudla lokho.
Khona ukungena esitolo uthenga inyama kusangeneka yini? Bakhona basale sibindi leso?
Hayi, njenganamhlanje baba ngizengathi hayi inyama awuthi ngime kanimani ngiphozitiye nje enesinkwa, ngoba nami sengisesaba nayo ukuthi hheyi uma ngabe nikhuza ngisehlangane sinjalo ukuthi ningadli inyama nani niqhubeka nidla sasa izotuma senginenkinga nawo uhulumeni anitshele ukuthi hayi sabe sanitshela mpe ukuthi inyama ningayidli. Abantu abaningi namhlanje bezingasondeli emasondeli inyama. Ngize ngabona nomunye umama obezijayele ukwenza isikaftina yeza amapaloni abantwana nenyama, ngibona sethenga amabhega ethengela abantwana ethi hayi kungcono ama-beef burger than ama-chicken la adayiswayo namapaloni nama-rushen ama-sausage konke lokho. So ayi into ehlala usumzimba, but nathi singabantu abangaphandle siya nathi sithi kona lana emaborder lana ma ngabe siphethe izinyama lapho kubuya kubhekwe thina ukuthi ayiti esibeke imikhuhlane lana e-South Africa. Siyafishwa lapha inyama zenzathi inyama ephekiwe nenyama ewomisiwe.
Bakhona yini obaziyo abafileyo bebulawa yilo mkhuhlane kumbe abagulayo?
Ngike ngiphume ngifika mpela ukuthi ngabe ngibonile, but enyuvini bakhulumile mpela bathi 180 people they died ngenxa yesehlakazo lezo zomkhuhlane lo listeriosis ekhulunywayo. Na umkhuhlane omutsha nami ngawaziwe ngiqala ukuzwa manje ukuthi hey ama chicken la rainbow anomkhuhlane obulala abantu.
EZimbabwe ugatsha lwezempila kahle luthi awukafiki lumkhuhlane, kodwa kuyini ongakhuthaza ngakho izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezibuya ukuzothenga ukudla eSouth Africa zibuyele lakho ekhaya?
Abantu beZimbabwe mangithi ngiyabheka banethembo ukuthi izinto zeSouth Africa into eziright, yabona. Nabantu abakwamanye amazwe banementality yena ukuthi into zeZimbabwe asiko right. Usubona ama-foot and mouth ayenziwayo ukuthi abantu beZimbabwe mabengena abantu abasetshayo phana ukuthi abaletha imikhuhlane elizweni. Njengoba lo mkhuhlane ulayo eSouth Africa eZimbabwe ngekho, uqhamukaphi yona umkhuhlane? So nga-advise abantu ukuthi laba jayele ukuthi uma inyama ngithi ngithume inyama ama-cooler box ikhambe nje ekhaya ama-voros. Ngiyacela mpela abantu bathi ithi ningakwenzi lokhu, ningathumeli izinyama nama-KFC lawa. Ma udla i-KFC yakho ngoniyidlebo nawe i-check-e na kungahambi nenyama kanyele kuze neZimbabwe.
Umnumzana Macatshani Lovu, isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukulwisana okuqhubekayo phakathi kwebandla le-MDCT sokuphehle inkulumo-mpikiswano phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo eZimbabwe. Abanye bathi uNkosazana Thokozani Khuphe udlalisa isikhathi sakhe ngokubanga ubukhokheli baleli bandla lomnumzana Nelson Chamisa, ngoba kunzima kakhulu eZimbabwe ukuthi abantu besishoneni basekele umuntu wesiNdebeleni ukuba ngumongameli welizwe. Kodwa umqoqo wenhlelo zebandla leli umnumzana Abednego Pepe yena okucele likamakhube uthi kabavumelani lalumbono.
Khangelani okwenzakala eMelika, sibone kubusa uObama umuntu oloyise wavela weKenya. Sikhangele eRwanda sibona kubusa uKagame umuntu onguye kuthiwa khona yi-minority, njalo babulawa abantu bangikhona baba baningi okufika i-1.2 million. Uyakhokhela kathesi wenza kuhle. Sihambe eSouth Africa kathesi umuntu okhethwe kathesi ukuthi areplace uZuma ngumvenda. AmaVenda ngamanye abantu abalutshwani umhlobo omlutshwane eSouth Africa benza ngcono. So kangiboni ukuthi eZimbabwe kuyamangalisa ukuthi umuntu ovela kuma-minority abuse ilizwe leZimbabwe. Ngaleyo ndlela singavele sikwenza ukuthi sike kwazi ukuthi i-minority la ingabuza. I-minority uzakwesaba ukwenza into embi ngoba ekwazi ukuthi vele sibalutshwane. Kodwa umuntu abathemba ukuthi baningi bazakwenza ubunke obunjengalobo bethemba ukuthi sibaningi kulanto abasenzayo.
Bakhona abathi umuntu ovela eMatabeleland ngeke akhokele ibandla ngoba kalalo usekelo angaluthola luvela ebantwini ikakhulu abemashonaland. Kulabo abantu ngathini kubo?
Ngabantu abagangileyo bonabo. Bafuna ukuqambela amanga abantu besishoneni ukuthi bona abangeke basupporte umndebele ngamanga. Osowakwababuza labo mashona abaningi ukuthi angake limsupporte, bathi yes ngeke usupporte ngubani. Ngabantu abasebenzisa umutsho onjalo ngoba ngabantu ababukhali abathanda umbuso. Nxa bethanda ipower bese bedinga indlela yokuthi basebenzise ipower ngendlela engaqondanga. Njalo abantu abenza konoko bale mfundiso kaMgabe. UMgabe ngo-1979 wasayina isisekelo se-agreement eLancaster. Kuvunyelwana ukuthi zabuya azesizevota lapha kwi-Port Patriotic Front. Uthe sebuya lapha wakhangela ubuningi babantu abavela emashonaland. Wasebasenza ukuthi ufuna ukusebenzisa konoko ukuthi atshengise abantu ikadivide abantu ukuthi lo ngumshona lo ngumndebele. Ngasileso sizathu uthe sekwenzile wawina, khangela ilizwe leZimbabwe ukuthi linjani. Ngenxa yokuthi leyo nto asiyenze liqiniso yiyo eyenza ilizwe leZimbabwe libe yilo lokho eligogona, ngoba abakhokheli abafuna ipower kuphela yibo abaqamba amanga ukuthi abantu besishoneni ngabe ngabavotela amandebele. Ngamanga lawo abantu besishoneni kungabavuza abalahlupho lokuthi bavotele umndebele, batshelwa yibo bonabo abantu babe bebukhali befuna ipower kuphela kuliqiniso. Ngoba ngalanda umuntu owesishoneni uza kutshela yena ukuthi hayi mina engikufunayo yikukhokhelwa ngumuntu ozakwenza impilo yami bengcono, kakudingi ukuthi ngoba lo ngowesindebeleni kumbe lo ngowesishoneni. Umuntu kazana kakudingi lokho esishoneni. Labo bantu ngabantu abazikhulumelayo ngoba bayabona ukuthi sebehlulekile. Ngeke ngithi lapha ungakhangela futhi lakhona kokuthi abanye abantu baphejula njengaye uba uChamisa. Kangikholwa mina ukuthi upopular ngoba umuntu opopular kameleli ukuthi kuze kufe omnye umuntu bese ukuthi abantu nxa bebuthene emngcwabeni bebuthanele umngcwabo kaTsvangirai wena ubuse ufuna ukuthi uyehamba abantu bafike bangumsindo ukuthi ucabanga ukuthi wena ngopopular. Ungakhohlwa ukuthi abantu labana babuye emngcwabeni belanda imfa kababa uTsvangirai. So nxa kuyikuthi wena upopular uze wamelelelani ukuthi uyeqadilisa abantu emngcwabeni uzithi upopular. Nxa ukuthi upopular bekufanele ukuthi ube upopular laye ubaba uTsvangirai engakafi. Uze wamelelelani ukuthi abantu babuthane ngobuningi babo bebuthanele uTsvangirai. Asiloqiniso lelo lokho kokuthi kuthiwa kulento enjele into enjengaleyo ikhulumayo mina ngibona ngani itshengisa ukuthi nxa singacabanga ngaleyo ndlela njengabaZimbabweni siseselomango ukuthi silungise ilizwe lakithile sibaba.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Kunjalo nje incwadi wezombusazwe sezisole umkhuba odlakela okhanya ukhula kuleli bandla. Kubika uMavis Gama.
Incwadi kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwezakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elisebenzela eHarare utshelela umsakazi ukuba ukuqeda umkhuba wodlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Andiba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana oMadison Dlalo labanye bakhe kwagcina sowutshayanwa ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina ngibona ngani abatsha kubandla le-MDC kumele bancediswe ukuthi batshiyane losiko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMathetha ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Bangayekela ukukulungisisa masinyane kungagcina kubangela ukubhidlika kwebandla kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulo bandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi kusho ukuthi laba abantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina ngibona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise bahlale phansi bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone i-MDC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi wemangweni weGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now it's a sure sign.
Lokho sokusenzakala kuyisibonelo sokuba ukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngisho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokhu bekumele ngabe kwalungisiswa lidala le-tribunal ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloggerheads. I see it
indlela isekelo sibandla esilandelwa ngayo ngokunye sokubangelela inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethiswa kwezinye izigaba zesisekelo se-MDC endaweni yokuba silandelwe ngendlela. Nginethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isisekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yikuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba ngoba kule ndaba e-constitution lapha kule ndaba eyokuthi abantu bafunani. Indaba le ihluka nje iphosi ingathi ifuna ukuhambelana le kaba ngumnangabo. So kule situation laphana asifundeni ukuthi nama-Iberian society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kulento ethiwa i-constitution kube yiyo esekela yonke into sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho okwenzakala kuMDCT.
Thina njengebandla sithi umama ukuphe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yini engiphambili kumbudaba lwezikhundla. Nxa yini efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke sisebenzela abantu isifiso sakhe sokubona ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje nxa sokunje esebelwela izikhundla, akusachiyananga lamanye amabandla abathi ke wona yiwo alohlakela. Sokufana msi.
Abantu abaningi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukuthathwa amazwi bathi osekusenzakala kweMDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo 2005 lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane sezihlole uhulumende wakulelo lizwe zisithi ukhanya engaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngoba esefakwe ekhwapheni nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe lele Bhilitane bebungokubengwelenja phasi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Kodwa ukufuthelana lokhu sokunganeno kulezi nsuku kulandela ukugenqulwa kombuso kaMgabe nyakenye. Iziphathamandla zikahulumende wele Bhilitane sezihlala zitshitsha eZimbabwe ukuyahlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo lezi zikahulumende weZimbabwe nazo sezisenelisa ukwethekelela kwele Bhilitane kalula nje. Umzekeliso omkhulu ngumphathi tambo wezemali uMnumzana Patrick Namasa inobese London ngeviki edlulileyo lapho ahlangane khona leziphathamandla zikahulumende walelizwe ezigoqela umphathi ntambo obona ngobudlelwane beBhilitane lamanye amazwe uMnumzana Boris Johnson. Umele weBhilitane eZimbabwe unkosikazi Katriona Lang inobephenduka ekhaya ngempelaviki umangalise abantu abaningi ngokugqoka isikhava esifana xathu laleso esihlala sigaxwe ngumongameli Mnangagwa. Lokhu kugcinule kakhulu abanye abalwela amalungelo oluntu abathi sekunanzelele ukuthi uhulumende okwele Bhilitane usefakwe ekhwapheni nguhulumende kaMnangagwa. Ngakho bathi ele Bhilitane likhanya seliphandlwe yikuthakazela umbuso kaMnangagwa lingaselandaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okwenziwa yiZANU-PF. Ukwephulwa kwamalungelo uhulumende kuvele sobala kumaviki amathathu edluleyo lapho amapholisa aseHarare adubule khona abulala abantu abathathu kungela sizathu esiqinileyo. Aphinde abhaxabula kabuhlungu abafundi beNUST betshengisela kobulawayo. Zonke lezi zihlakalo ebezivele zihluphe eBrithani likubeke sobala ukuthi alihambelani lakho, kutsho olwela ilungelo loluntu ohlala eBrithani unkosazana Kimberly Bebe. UMabebe uthi eBrithani likhanya lingaselandaba lamabandla aphikisayo ikakhulu ibandla le-MDC. Nanku alitsho lutho ngodlakela olwenzakalayo kuleli bandla.
NjengamaZimbabweans ahlala kwele Britain silusize kakhulu ngokulwisana lokhu esikubona kukhona okwenzakala kuma-political party ekhaya. Siphinde sibe lusize kakhulu njengoba sisizwa kuthiwa abantu bayibandla bezanu-PF bona laba abahlukumeza abantu abahlala e-UK bebhizi bezwanana lohulumende lo owe-UK.
Amazwi kankosazana Bebe agcizelelwa ngesinye njalo isizalwane seZimbabwe ehlala eBhilitane uMnumzana Njabulo Mangena.
Bakithi, siyamangala ngokwenzakala ekhaya. Ukubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu kuMDCT. AmaBritish bazithulele nje. Abakhangeli bavele kabazihluphi ngakho, bakhangele eceleni. Kuyasimangalisa sikuthi konke kusenzakala bona bajabulela ukuhlangabeza uMnangagwa lama-ministers akhe lapha. Ukuthi bakhulume nje ngokuthi bakhondeme lokuthi lokho okwenzakalayo kuyabashoka. Kabafuni ukukhuluma ngakho. Konke lokhu thina kuyasimangalisa.
Unkosazana Neriya Nashamba laye ungomunye ukhulumele Studio 7.
Into emangazayo ngokuthi i-America yakhomenta nge-violence eyenzakala eZimbabwe. Kodwa okumangalisayo ukuthi i-Britain lokhu ithule. Kutsho ukuthi badlelana lo Mnangagwa sibili ngoba bayasiyenga. Asazi ukuthi bafunani sibili. Ngabakhomenti ngoba they are hypocrites. If they were not hypocrites kade bezakhomenta.
Iziphathamandla zikahulumende weBrithani zalile ukukhuluma lathi ngalolu daba. Imbala Studio 7 in London, Ezra Jesus Band.
Abanengi seliwazi ukuthi umnumzana Ambrose Simutiniri yena ophume kubandla lezanu PF ngeviki edluleyo nguye osekhokhela ibandla lamalunga eG40 axotshwe kuzanu PF. Ibandla leli lithiwa iNew Patriotic Front. Umtiniri uhambe wayahlangana lomgabe ngeviki edluleyo emazisa ngaleli nyathelo. Umkabe nomkakhe uGrace babikwa belakho ukusekela leli bandla. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi, engaluthola yini usekelo oluzwayo kuZulu umtiniri? Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuyinto enhle ukuthi abantu bahambele amalungelo abaphiwe isisekelo sombuso. Kuloko esithi ngu-Section 56 we-Constitution, isisekelo sombuso sicacile la kuma-section alandelayo, sipha abantu ilungelo lokuhlangana bakhe amaqembu abawathandayo epolitiki, bavotele, bakhankasele. Kuyinto eqondileyo kulilungelo labo ukuthi benze kanjalo nabo abo-Ambrose Mtiniri nabanye.
Umutiniri yena umbona siba ngumuntu oba lesiqwanga yini emphakathini impela enelise ukuthola usekelo.
Ngakho umuntu ongangabi lesiqwanga nxa ngabe ekwazile ukuthi abhale lokho kuthiwa yi-manifesto umkhulu walokho ale njongo yokukwenzela abantu nxa ethethe lokho abantu abakufunayo, ngakho noyedwa umuntu ongangabi lesiqwanga. Ngakho-ke yena u-Ambrose Mtiniri angaba lasisiqwanga nxa ngabe ekuthwele khona lokho okufunwa ngabantu.
Ngokuhlukuluzwa uZulu weZimbabwe akwenziwa nguMugabe lo mkakhe uGrace kanye leqembu labo le-G40 leli, ubona kusiba labantu yini abaphuma mhlawumbe kubandla lezanu PF la kumabandla aphikisayo o-MDC besiya kuqembu le-G40 leli?
Kungenzeka khona lokho ngoba abantu bahlukene, ayisiye wonke umuntu wayebona ngendlela leyo okhuluma ngayo, abanye babebona ngenye indlela. Akula phathi emhlabeni balo muntu oyedwa, kuba khona abanye ababona ngendlela lo yedwa abona ngakhona, kwandise abantu kanjalo. Ngakho-ke ngilethemba njengalokhu sitshile ukuthi abantu balelungelo lokuthi bafome bakhankasele amaqembu ezepolitiki ngendlela abathanda ngayo. Lalo naleli lizake lingelinye elilabantu ukuthi baze bami ngokwedlula kwezanu PF ngabe-MDC siya ngendlela bona abazaqoqa ngayo, abazalungisa ngayo, hayi abazakhulumisana labantu. Nxa uwonele ebantwini kuyamele ukuthi uxolise, nxa ufanele uxolise uxolise. Njengoba ngisisho, ziningi iy'ndlela zokuthi abantu bafinyelele ebantwini, kodwa okukhulu ukuthi kumele wonke umuntu ilelungelo lokwakha iqembu alithandayo.
Nxa sesimehlulela uMtiniri, singathi kulokuhlakanipha yini entweni ayenzileyo kumbe yibula nje kuphela?
Kuya ngokuthi ukholelwa ekwenzeni ini, ufuna ukwenza, njengoba ngisisho ukuthi ufuna ukwenzani. Akula muntu ovinjela ukuthi asukume afome i-political party yakhe nxa engasasuphisekanga ukuthi aqhubeke kuzanu PF lelungelo lokuthi aphume. Bakhona abanye ababebona ngaye base behamba laye. Singakwazi ukuthi bazobangakanani abantu, kodwa engifuna ukuthi ngigcizelele ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi enze khona lokhu akwenzileyo u-Ambrose Mtiniri.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula izombusazwe. Ugatsha olubona ngokuhlawulwa kwemithelo oluZimbabwe Revenue Authority soluthethe isinqumo sokuthi abatshayeli bezimota benelise ukuthola incwadi ebanikeza imvume yokungena le mota i-temporary import permit besebenzisa ubulembu be-internet. Lokhu sokwamukelwe ngenjabulo isizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele Botswana. Kubika uMartin Ngwenya.
Ugatsha lweZimra luthi seluthethe inyathela lokuthi abantu abangena eZimbabwe ngezimota bevakatsha benelise ukuthola incwadi ye-temporary import permit, TIP, besebenzisa ubulembu we-internet e-online application. Embikweni owethule ekhasini layo lebulenjini, iZimra ithi inyathela leli lenzelwa ukuthi izihambi zingahlali isikhathi eside endondweni zokubhalisa izimoto emngceleni wamazwe amabili okuzakwenza kukhanye abantu ukuthi bangene elizweni lula ngobuningi. Kuqala ama-TIP ayifolelwa emahofisini aweZimra emngceleni kuthatha ithuba ukuthi abatshayeli bawathole, ikakhulu ngesikhathi samakhefu afana nekhisimusi kanye lephasika. IZimra ithi abahamba izimoto bazenelisa ukuthi bangene ebulenjini ngaphansi kwekhasi logatsha lolu benelise ukuthola i-TIP khonapho khonapho. Abatshayeli bazaphiwa inombolo okuyo bazayipha isisebenzi ezinda emngceleni ukuze kuqiniseke ukuthi ngempela balayo i-TIP. Leli linyathela elamukelwe ngabeZimbabwe kweleBotswana abavame ukubhekana lebumiyezalana ngenxa yezihambi eziningi ezabe zifolele ama-TIP ikakhulu emngceleni we-Plumtree. Mnumzana Mthabisi Dube uthi inyathela leli belivele seliphuzile ukuthathwa, kwakumele lithathwe kudala ngoba umhlaba wonke jikelele usuguqukile ebulenjini be-internet ukuhambisa ibhizimusi.
Angazi ukuthi okubathatha isikhathi eside kangaka ukuthi benze linto ikuyini, ngoba into yokufila amafomu ezimota ngezandla leyi, hayi, bekudala ama-queues kakhulu e-border. Ngakho ukusebenzisa i-internet ukuprocessa ama-TIP kuzanceda kakhulu, kwenze ukuhamba kube lula ngoba zonke izinto sesizenze emafonini ethu, so kuzasiza kakhulu.
Inyathela leli njalo lizabona ukwehla ekusebenziseni amaphepha, njengoba siyabe singasekho isidingo sokugcwalisa amafomu, kwehlise inani labo belokhu begcwalisa amafomu nawo abadibana lobunzima ukuya ebulenjini. Umnumzana Rodwell Moyo ohlale eHabroni laye ulamukele ngenjabulo enyathela leZimra.
Njengoba sekusenziwa online kutho ukuthi sokuyabe kudlula nje umuntu ebhadala kuphela, engakhiwanga sebengalanela ukubhadala azazani ukufila amafomu okuyikho kuthatha isikhathi eside, ikakhulu ngesikhathi nje nxa kula makhefu.
Umnumzana Andreas Sibanda yena osebenza kwiHabroni kodwa eyande ukuvakatshela ekhaya laye ukuthakazelele okwenziwe yiZimra.
Lelo linyathele elihle kakhulu elithethwe ngabo Zimra, kuzakwehlisa isikhathi esisiceda semabhoda njalo kwenze kube lula uhamba kungabi lesiphithiphithi ofica abantu sebedinwe lokukhathala belokho belinde ukuthi bedlule ebhoda.
IZimra iqalele ngitsho leBotswana yona ilokhu esasebenzisa ukugcwalisa amafomu ngezandla, ithemba kuzihambi ukuthi amazwe amabili azasebenzisa ukuthola ama-TIP kusetshenziswa ubulembu be-internet ukuze kube lula ukuhamba phakathi kwamazwe womabili. Ngumathim Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisiyabona kweleBotswana.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi uyathokoza ngendlela iqembu lakhe eselidlala ngayo lanxa nje kusakunengi elimele likwenze. Kubika uJoseph Njanji.
Ndlovu bekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe linqobele iCape United nge-2-1 kufinali yenkezo ye-VP Thembo Mohadi Charity Shield ngensonto enkundleni eBapa Field koBulawayo. Abafana bakaMadinda benelise ukuphakamisa inkezo loba nje beqede umdlalo sebesilile ngomdlali wodwa ngemva kokuba ukapteni wabo u-Honest Moyo etshengiswe ikhasi elilombala obomvu nompembe u-Alan Pazwi ngemva kokuba engqinile ngekhanda umdlali weqembu leCape United uBrian Muzondiwa ngehlandla lesibili yelo mdlalo.
Kumnandi nje ukukhona ukubona abafana bakho be-display, you know, i-performance njengale in the project leyo ovele ikhangele ukuthi khona maybe ngathatha isikhathi eside, kodwa akutsho ukuthi khona hhayi sesifikile emabhethelweni, silokhu sisebenza kuneko mesobulungisa.
UMadinda uqhathwe kakutsha liqembu le-Highlanders ekuqaleni komnyaka, njalo indlela abafana bakhe abadlala ngayo kwimidlalo yokuzwana amandla itshengisa ukuba iqembu leli lingaba ngelinye elizabe lincintisa ukuphakamisa isicoco seligi lonyaka. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni kakhilikithi linqobele Nepal ngamaranzi alikhulu lethumi elilesithupha 116 emdlaleni wesibaya sikagroup B ngosuku lokuqala olomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B yona yaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo, iqembu leScotland linqobele Afghanistan ngamawikethi ayisikhombisa. Emidlalweni yesibaya sikagroup A yaqhutshelwa edolobheni leHarare, iqembu leUnited Arab Emirates linqobele Papua New Guinea nge-56 runs, kuthi eleIreland linqobele Netherlands nge-93 runs. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa, njalo koBulawayo iqembu leZimbabwe lizanqelana leqembu leAfghanistan, kuthi eleHong Kong lizadlala leScotland. Esikodlweni iHarare iqembu leIreland lizadibana lele Papua New Guinea, kuthi eleUnited Arab Emirates lizadlala lele West Indies. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga Tsangale Zansi, mthokozi omuhle kwanele okwamanje asihlanganeni kundaba zantambama ngesikhathi sika fast 7. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.